ukuthi lakhiwa ngubani ngakuqhathekanga ngoba kumele kuthathwe bona laba abale skill le expertise yokwakha so ukuthi kwakhiwa ngama China kasilwi lakho nje ekhona asilandaba lakho kodwa silendaba lakho ukuthi kaku disclose ukuthi ama China la azatholana ngoba noma idamuleli ngabe lakhiwa ngama Australians noma lakhiwa ngama British noma lakhiwa ngama German noma lakhiwa ngama Russia noma lakhiwa ngama Americans noma lakhiwa ngama South Africans noma lakhiwa ngama Zimbabwe besizabuza umbuzo ofana naye uma lakha yena idili lithini utholani umbuzo lokho ngumbuzo ngoba umbuzo kawulani lokuthi owakhiwayo owakhayo yingubani ovela ngapi umbuzo uthi disclose the deal faka izinto egcekeni sibe kwazi ukuthi nxa esenza lokho efaka imali yakhe engaka yena uzathola laphana okungaka ngesikhathi esingaka ukuze simonithe ngoba the other thing omele bakuhulumende bayifunde ukuthi le into yenzelwa thina bani njengoba isenzelwa thina kumele sibe yazi kube segcekeni kube into esiyibonayo efakwe yabamgceke
manje mnumzana Maphosa uthi uZulu enzeni ngodaba lolo ukuze laye abe lesiqiniseko sokuthi udaba lolo luyalungiswa ngendlela efaneleyo
engingakutsho mvaleli sabalaleli ukuthi balaleli sakhetha abameli beParliament abantu esabakhethayo sathi kabayesimela eParliament umsebenzi wabantu esabakhethayo ayisikokusichayisa ama slogan nxa bebuya emhlanganweni umsebenzi wabantu esabakhethayo ayisikokusikolisa indumba izinkwa izicathulo lani lani lezigqoko zamabhele umsebenzi wabantu esabakhethayo ukuthi baye lokho kuthiwa baye holder i-government accountable baye hold executive accountable umongameli labo minister bakhe lezisebenzi zikahulumeni ngaleso sizathu asibathumelene message asibafonele no MP bethu kancabe buye emhlanganweni nxa sihlangana labo emachurch ethu sihlangana labo emchadweni sihlangana labo ezimfeni sihlangana labo emagross emabhawa kumbe ngapha ema sports tournaments these days sebekhampena ngokwenza ama sports tournaments asibabuzeni ukuthi MP dilivani elenziwe labantu abakha amadamu lawo MP akuhambi esibuzela ukuthi sibe kwazi deal li disclose lifakwe egcekeni sibe kwazi ukuthi laba abasincedisa amadamu bafaka imali yabengaka bona batholana okungakanani yumsebenzi wethu zakhamizi yumsebenzi wethu balaleli yumsebenzi wethu bantu bakithi eZimbabwe sinyekela konoki kusasa yethu iyathengiswa ithengiselwa abanye abantwana abantwana bethu bazosala bengelalizwe abantwana bethu bayasala bengelamnotho abantwana bethu bayasala bengelalutho ngoba sokuthethe kwaphiwa abantwana bamaChina labantwana bakwezinye izizwe thina sizaphinisisa bayizigqili abantwana bethu bazala izigqili zezinye izizwe abantwana bethu bazakolonizewa futhi ngezinye izizwe ngokuthanda ukuthi thina sosiloke simofuza kulokuthi sibuza abantu esibameleyo basibuzele uhulumende kube khona iaccountability netransparency esegcekeni ngiyabonga libe lesuku oluhle likwenze lokho sibone ukuthi siyaphuma kuzaphuma into engcono eyakhilizwe lethu leZimbabwe silithanda kangaka.